siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 13 kuMbimbitho 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wenkayi South edalele parliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uphathisane lezakhamizi ukuqhuba inhlelo zentuthuko kulesi sigaba. Ibandla leMDC elikhokhela umnumzana Morgan Tsvangirai lithi liqhubekela phambili ngokusola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele iningi labantu elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle. Njengenjayelo, sizalithulela eziphathelane labatsha silontongameli Nkomo Studio 7 namuhla ixoxa losakhulayo osekela ibandla le-People First. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umeli wenkayi South edalele parliamente unkosikazi Sithembiso Nyoni oyisiphathamandla sebandla leZANU PF uthi izakhamizi ezisesigabeni sakhe sezabumba inhlanganiso ye-Development Trust okuyiyo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana lendlala lokunye okuhluphayo. Uqala ngokusichasisela ngodaba lokuswelakala kwamanzi kulesi sigaba.
Sengikwenzile ukuthi izibhorwane ezinengi zibe le shua ukuthi zivuselelwe yi-DDF. Sisebenza le-council le-DDF ukuthi zivuselelwe izibhorwane. Abantu ke bathola amanzi. Ezinye zintsha zigejiwe futhi.
Indlala ke esigabeni sakho, siyasizwa abantu bekhala ngendlala lokuthi ukudla abakuzuzayo kwinhlanganiso ezizimeleyo kumbe kuhulumende akweneli. Njalo abanye besithi bacubelwa zinkomo. Libancedisa ngani lapho?
Enkayi ke sibe le nhlanhla emangalisayo. Enkayi South kulendawo lapho kome khona lapho kudla okungatholakalanga khona kuhle. Abantu kabakholwa ukuthi umthandazo uyasebenza. Kuthe mhla ka-21 February, inkayi North yonke sazila ukudla sahlangana njengamasabatha eGampinya. Sasibaningi sathandazela izulu, sathandazela ukubambana lokusebenza ndawonye ku-district yethu. Kuthe mhla ka-21 sahlangana eGwelutshena saletha ukudla sabiza amachurch wonke akhona constituents sathi kababuye le list yabantu abalambayo safika khona ngalesi le 30 tons zokudla sase sibanika ke ukuthi bayonika abanye emakhaya kusukela that day izululana so abanye bazathola abanye njalo kabasoze bathole okwakhathesi sisakhangele ukuthi sibone umlimela wethu uzaba unganani but khona kana ukubamba lokuthandaza lokuncedisana kukhanya ezinye izinto ziyahamba and I hope ukuthi constituency yami izahlala ilokhu ibambene ithandaza ndawonye bencedisana le masimini bencedisana la ngenhlanyelo lapho abanye abave beshota khona sinikane ukudla siphathisane kodwa kulamanye amawodi njengowodi 11 ongale ongcelelane lelupane ngochief Sivalo hayi ngale komile sibili noma izulu libuyile ilokhu zenamabela khona kawazanga kamile kuhle akuzange kulinywe kuhle yiyo iwodi siyakuthi siye khona lo wodi 18 ephansi ngapha kwenkayi center lakho futhi kakumilanga kuhle kodwa labo bangcono ngoba bale irrigation scheme sibanikile i-tractor lezi kulezi ezivela eBrazil bayafundiswa ke lokuthi bazincede njani ukuthi balime kuhle bangabambelela balime ba-irrigate kuhle ukudla kuzaba ngcono but lokho kulama problems athize but hayi uyabanjiswana ngibona nganindlala sizayibamba akungabi lo muntu ocuba inkomo zethu zisesenhlo kwagadeni
njalo akukhethwana ngezombusaso
ye anjo nyakutshela kathesi ukuthi ngibize ama-church wonke awala liphathi laliphathi laliphathi and ngathi ema-churchini ngoba i-church kulapho uhamba khona umuntu wonke ngathema bandleni bisanina mabizo abantu benu abalambayo and babisa mabizo abantu labo sobhuku bonke bebekhona ngathi kubo sobhuku libuye lama church enu kuma ward enu and ababuyileyo bakutholile njalo siyakhuthaza sesifome i development trust liyana iya ita ma councillors wonke baphakathi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu i development bayayenza bebambene
lo ngkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkai north edalele parliamente ekubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 silokhu sisesigabeni senkai siphinde saxoxa lo councillor Mpokiseng Sibanda ongunobhala ogatshalwa besifazana kubandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokenchwangirai enkai south yena othi usola ibandla elibusayo ngobuyanga obesabekayo obuhlasele abantu esigabeni sakhe
enkai thina inkai south thina silokho simsekela kakhulu uMokenchwangirai thina asihlalanga silokho siqhubekela phambili ende kasibuyele emuva thina njengabomama lakathi sisiyayenza imihlangano yethu njengabomama sikhuthaza ukuthi asisekele nini uMokenchwangirai niye esimbona engasikhipha phakathi kwegibhithele kamgaba isayithi uChwangirai mina kangimboni angikuboni ubukhokheli obungaba khona obungasikhiphela uhlupho lwesilako ngoba kunjenje abantu abethu abalamsebenzi abantu abethu bagcwele iganya lonke leli abantu abethu bahawula kanye lathi impilo yethu inzima idola leli ngendlela eselithenga ngayo lapha kithi elizweni lithenga ngendlela ebuhlungu ngoba ukuze ulithole uyabuthi usadalelwe wathala nzima thina siphi phambili ukubana simsekele uChwangirai siye phambili and singabuyela emuva sima izipindi ukuthi siyabakhuthaza laba sakhulayo amankazana ukuthi abasukume bazilwele ukuze babe nekusasa engcono ngoba ngathi uyakhangela kathesi mina ngithe ngisenda umkami ubekwanisa ukuthi every Friday abuye ngekhaya lokudla okwanelisa ukuthi sibe sikholise lemuli kodwa kwakathesi xa ngikhuluma abantwana bakathesi abaningi abendayo abazange bayibone igrocery empilweni zabo njengaba kanje bayiyemukela imali ukuthi umkami nangibuyile kube nenjabulo njalo balala phansi nanamhla kabayazi impeta ende futhi kuza kuba nzima ukuthi bayithenge imbeda abantwana bakathesi bathatha abafazi bengenalutho engela property engela ngithi icansi lakhe athitshelwe ngabazali ene indaba ebuhlungu kakhulu ngithi thina njengabomama esizele kubuhlungu kakhulu kuyasidinta and lokho kumele kusenze sibe nezibindi ngamandla okuthi sizame ukunwela ilungelo lethu kanye lelabantwa bethu ukuthi engxenye kusasa abantu bethu bangaba ngcono kulalokhu thina sesikubona kathesi kulaba abakhule ngemva kwethu sibazela usizi ngoba bathola ubunzima
lo ngukhansila Mpokiseng Sibanda ongunobhala kugatshalwa besifazana kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Mokenchwangirai enkai south sixoxelaye esemathetshaneni khonale enkai iningi lithi kwesinye isikhathi ibizo lomuntu lisuke liveze isimo sakhe kumbe lichaze xathu ikusasa yakhe umnumzana Zenzele Ndebele ngomunye wabantu esingathi baphila impilo echazwa ngamabizo abo ngoba uthi uyazenzela ungumlimi osacathulayo ofuya inkomo efictory ePlumtree njalo ungene kumncintiswano wabalimi owe youth agripreneur project oqhutshwa inhlanganiso ye the global forum on agricultural research umnumzana Ndebele utshele untungameli inkomo estudio 7 ukuthi enganqoba kumncintiswano lo ukhangelele ukuthenga umtshina wokusenga inkomo
ukuthi sithole imitshina yokuthi singasenga iinkomo zethu silungise amajusi alochago bese senza njalo into ezifana nayo silungise amasi kumbe uchago lolu siliphakethe kuhle emaplastikini bese siluthengisa lokhu kuzayenza ukuthi khona zithole inzuzo enkomeni zazo ngentengo enhle ngoba kwakathesi abantu bathengisa uchago ngamankomitsho 20 cents lapha dollar lapha okungekho organized kukanti kuvillage leyo abantu bale nkomo eziphoe ufika phose 50 ezisengwayo and abaningi basengase inkomo 10 liters ngelanga ngokhipha 500 liters ngelanga okuluchago olungaba luningana ukuthi senze into ebenefitha isigaba kube leva esithi ngesikhiwa yi-value ethini echagweni abantu abalalo
nxa uthe waphumelela wanqoba kumncintiswano lo kuyini okutholayo
nxa unqobile umncintiswano lo bayakunika-ke i-$5,000 eyiyo i-starting capital ukuthi wenze umbono wakho lo ofuna ukuthi wenze
wena owakho mhlawumbe ukhulu okunganani
Umhlambi wami uyafika bese inkomo edlula abo 40 kusiya kubo 50.
Ukhona ngomuntu osakhulayo Ndebele, kuyini okwenze wakhetha ukungena kwezokulima lapha? Alubana ngomunye ngasikhuluma lawo mhlawumbe usemazweni kubo UK, kubo South Africa, Emelika ngapi ngapi, kodwa useZimbabwe uyalima. Kuyini okukuphe umdlandla?
Ngikhule nje ngibona ekhaya kule nkomo, nxa kuthi sekunzima lapha kumbe ischool fees sesishoda, abadala bebekhipha inkomo besiyazithengisa sibhadalele isikolo. Kodwa wasenginanzelela-ke ukuthi inkomo lezi ezigcinayo njalo ezigcina abadala ziba levali kuphela nxa sesile problem, kulapho okuthengiswa khona. So ngasembona ukuthi isikhathi esiningi abantu bemakhaya lapho inkomo zethu they are equal our problems. Kukanti the same valungo babuya kithi kumbe abantu nje abangasovalungu kuphela but abantu abasebhizinisini inkomo especially babuya kithi bethenga inkomo nge-$200 eyinonise ebeseyithengisa nge-$800. Uyabuya kithi ethenge inkomo ke ethi inkomo namhla exakileyo yi-50 cents per kg, eyithathe nge-50 cents per kg eyinonisa yena eyithengise nge-$2.50 per kg. Ngasenza ukuthi kathi kwehlulani ukuthi lami ngifana ne commercial farmer ngithengise inkomo zami ngentengo ephezulu, ngoba you never go wrong nxa ugcine inkomo.
Lo umnumzana Senzele Ndebele, umlimi we-factory e-Plumtree, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli inkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama unguntungameli inkomo. Lamhlanje ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu, umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ya, ngiyathaba ukuba lana kuhlelo lwabakhulayo ba.
Kuyini kahle kahle okukuhugileyo wangena kuleli bandla?
Ama-political parties amaningi ebengaqalisi ngabantu, beqalisa ngabo first then kube sokubuya abantu. But ungabona abantu sebefika People First, which means they've seen izinto eziningi. Then okwesibili bathi asakheni iZimbabwe. IZimbabwe yethu leyi jike kakhulu.
Ungakabi lilunga laleli bandla Ndlovu, ubusekela liphi bandla?
Bengisekela ibandla eligreen, i-MDC kaWashman Ncube. Akulanto embi ngakuNcube, kodwa ngibone ibandla le-People First kuyilo elingangenza izinto zami zonke bengifisa ukuthi ngizenze ziphumelele bangu-People First. Ngoba ama-opportunities maningi ku-People First and libandla elikhokhelwa ngumama obe ngu-vice president. So ngibone ngathi umama uyayazi isimo yonke eZimbabwe and sebona izinto eziningi kakhulu. And umkhokheli onjalo ngibona kunguye umkhokheli engingamlandela okwesikhathi lesi njengomuntu omutsha.
UMjuru siyazi usungulele libandla ngemva kokuxotshwa kuZANU-PF.
Umuntu lomuntu lelungela lakho lokusola. But masingakhangelisisa kuhle, iZANU-PF yiphathi enkulu ebenabantu abaningi. And ngokubona kwami mina, umama uMjuru bekuphakathi kwenye isystemu ebengamvumeli ukuthi abe nguye yena ngokwakhe. Abantu bengathi waxotshwa, abantu bengakhuluma izinto eziningi. Kodwa so far izinto asezikhulumile sekuphumile ebandleni leZANU-PF ziyathembisa ukubana umama uMjuru uzaletha utshintsho olukhulu eZimbabwe. And masikhangele lezi zinto abantu abaningi kade bemgcona zona, akuzinto ezenza ephakathi, isystemu ade phakathi kwayo yiyo ebiyenza ibizo lakhe lingcole, ukathi yena obe ngumuntu omsulwa, obe ngumuntu oklini.
Alubana engaxotshwanga kuZANU-PF, ubona ngani wayezaziphumela nje asungule ibandla eliphikisayo?
singafuna ukuthi sigxile kakhulu ezintweni lezo ukuthi ngabe waqoshwa angabe kaqoshwa ngoba ezikhathini eziningi uNkulunkulu yathuza ama leaders akhe sengakunikeza example ukuthi ngabe kathesi uPaul eBhayibhelini ngabe kazange wenziwa isiphofu uNkulunkulu wathintsha ibizo lakhe from Saul to Paul ngabe uPaul kazange wathintsha abantu abaningi Christianity izinto zonke zilesikhathi sazo uma umjuru ngesikhathi sena leso uNkulunkulu ngeke waziyo ukuthi waye kwaba lengxabano ekhona phakathi kwakhe lamanye amalungu ayezanupiyo ngabe kaqhotshwanga kumbe ngabe wazithiyela kwakuzoyenzani kodwa kathi sesikhangela nje isituation ekhona ukuthi nangu mama umjuru sekuphi-first usesenzani bona yindlela okumele abantu bayithathe ukuthi nangu mama asimncediseni sibonini ukuthi engayenzani ngoba singabuyela emuva sikhangela ukuthi umama ubesenza so kumbe ngabe kaqhotshwanga ngabe ukuphi kathesi konke lokhu sokudlulile bona ngathi kungcono ukuthi sikhangeleni phambili maye xolise sithi wake wenza so kumbe abantu bathi wenza so asimvumeleni laye simnikeze ichance njengomama wesizwe sethu sibone ukuthi yena uzaqhuba njani uhlelo lwakhe olephimo fest
ukhona ngapho eGwanda Ndlovu bamamukela njani abantu
abantu bayajabula kakhulu kuba sokuhliba nabanye abasasula ukuthi eshimethi umama engabe ethile sezama nje ukuthi aphazamise amavoti uthizana uPF ibuyele embusweni wakhe bakhona abantu abanjalo but sowumsebenzi wethu thina njengamalunga ePhobo Fest ukuthi sibabonise ukuthi no iparty leyi ngiyabantu
akuphoselwe ukugcina
mina ngithi ebantwini abaseZimbabwe lebantwini abangaphandle abaphetheya athi joineni ibanda lePeople First sisapoteni umama umjuru ngokuba nanguye ozasilethela utshintsho eZimbabwe
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ba
ngiyabonga lamba bekukuhle sibili
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomnumzana Khulani David Ndlovu umsekeli webandla likankosikazi Joyce Mujuru eleZimbabwe People First asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
sibonge untungameli Nkomo estudio 7 wabesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo ngesizweni umculo wabafana bakagodlwayo behaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo
sekufanele sibonge
Joshua Nkomo, Kabugo, Anyongolo, Aramatate, Latela Zimbuge, Sikumbese Sula Vechugi, Pakeza Mochako, Abayebe Keza Ramanzi, Unzen Sundi Abensundu, Kalue Sisi Basase Rhodesia, Unziaman Tibere, Ea Kupaba Mshabe Sisi Beni, Zapu Lugute Linkabe Zasi Tunga, Buluko Elendo Teyota, Eliko Alichum Lamajota, Ichubeli Mtope, Ela Kisi Shere, Washali Mkumbazana, Weno Mpum Koti, Wanga Ushalam, Of Linkunda, Wasineli Zikau, Atuchumbino Asentumbane, Heta Selmanzi, Abayebe Upula, Elomineyo, Unang Nanga, Mtazana Waisuye, Upunu Vempete, Obuda Wayo, Hamdina Pasla Pesulu, Kantu Sentu Zewan Kwenjane, Waye Zizeni, Umahamba Yetwa, Ete Bintu Ngayake, Abayebe Hama Namabucho, Eka Tenge Nganunu, Ama AK-47, Umdala Wetu, Umakufu, Unyongolo, Umkabuho, Ulinda, Uemba Basala Benginda, Unduna Nkulu, Fosi, oh, I tell my punum. Easy, but in the field, the Jelavanga is what you look at the Erotisia, then the Dinkeme came in Daba, that you mean Kapla Palvalele, Hosanga Lempila, the Tutu Smithy, how in his Amchina Victoria Falls, oh, General Peter was it, what you in Kunzi, Kabu, I claim in Kunzi, eh, Hamisan Alawe, eh, Africa, Kulika Lamaka Yongolo. Ela kotama, ingela ngebe mtane, umkhonto, owalolo wacitshe njelele, intaba, engakhulwa ngabafukazana, athasa.
amukuyiqasa amabhuna ayehluleka iimvavazane yakhaqaza amakhulu izimpele ezinye isavumuzane ezifika besalibele umondi wezintandane umelisolungileyo ongakhethi ntyambi sezamuka lezo nkomo owathi uzihlanganisile zayufuna amajela aluhlaza ezizweni.
Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.